So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwenza kusene mthwakazi ngolwesihlanu mhlaka 9 kuNhlangula 2023. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili. Ukudilika komnotho kusegudwini kumikhankaso yokhetho amabandla aphikisayo esithi kumele iZANU-PF ikhitshwe embusweni. Kodwa yona iZANU-PF isithi intengo yezinto ikhwezwa izitha ezifuna inqotshe kulolu khetho. Indodana yowake waba ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mpoko, usiqokoqela obedonsa iminyaka engamashumi amabili ejele ngemva kokutholakala elicala lokudlwengula, ukhululwe yi-High Court ngemali yesibambiso i-bail. Owake waba ngumongameli weMelika umnumzana Donald Trump usevulelwe amacala okuphatha buchapa amaphepha alemfihlo kahulumende weMelika. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Asekuzinga eliphezulu amalungiselelo okhetho ngesikhathi amabandla aphikisayo esola kakhulu ibandla leZANU-PF phezu kokubhidlika komnotho, kodwa abeZANU-PF bona besithi umnotho udilizwa izitha ezifuna umongameli Emmerson Mnangagwa enqotshwe kulolu khetho. Intengo yezinto zonke ikhwela phose nsuku zonke ngenxa yokugugudeka kwedola leZimbabwe nxa liqathaniswa leleMelika. Izolo isinkwa sikhuphuke saya kunkulungwane ezilitshumi 10,000 Zimbabwe dollars. Ngemali yaseMelika sibikwa sesibiza amadola amabili i-$2 kwezinye indawo. Izinto ezimqoka empilweni ezifana lethukela kanye lempuphu lazo zikhwele ngesilinganiso esiphezulu. Amabandla aphikisayo athi konke lokhu ngomthelela wokwehluleka kweZANU-PF. Ngakho athi uZulu kumele evote ngobunengi mhlaka 23 Ncwabakazi kukhitshwe uMnangagwa leZANU-PF yakhe embusweni. Kodwa abeZANU-PF bathi intengo ikhwezwa mahlayana ngabosomabhizimusi abafuna inqotshe kulolu khetho. Sixoxele lunga leZANU-PF Central Committee umnumzana Joseph Chuma.
Thina inhlanganiso yethu eZANU-PF inhlanganiso evele iqoqekile. Ngiyathemba liyakhumbula ukubana thina sayiqeda kudala ngendaba zama-primary esawenza ngo-March khonale, which means sokusinike u-April kanesi May siqedile sesibujuni. Vele umthina wethu usuvele usufakiwe amafutha, usumelele nje ukuduma uhamba. So thina njengeZANU-PF hhayi asimanga, into yonke ihlelekile, konke uhamba kuhle.
Kodwa siyabona lapha babachuma ukuthi hayi umnotho kawumanga kuhle, intengo zikhwela mihla lamalanga. Liza kuchasisa ebantwini lithini lokho, kumbe likuchasisa lithini nxa likhankasa?
Well, into leyo handi yakhulu yakhumbula uSenator Lwana owe-America, yabona wayengu-Secretary of State for African Affairs, kumbe wayengumsekeli wangkhona sakhumbula. Kodwa ukhona usenete wakhumayo wathi khona ekhuluma kusenete e-America wathi khona, I hope you are going to be ready to stomach what you are going to do to Zimbabwe. We want to make the economy of Zimbabwe scream. Okutsho ukuthi khona wayebatshela abantu abakhona ngale kusenete ukubana bazilungiselele ukubana bakhangele eceleni nxa sokusenziwa okumele kwenziwe ukuthi kukhitshwe ibandla leZANU-PF embusweni. Bavele abakhuluma bathi bona bazameka sure, ngoba izibhandela zangkhona yibo abaziphetheyo abalanga ukuthi umkhono wethu uzaba ngokunye uscreame to a point yokuthi abantu bazagcina bezonda bahlamukele uhulumende okhona kathesi, uhulumende obunjwe ibandla lethu elezanu-PF. So abantu siyabachaza babone sibakhumbuza njalo ukuthi into vele yakhulunywayo uzini umphathi webandla leTBC ukhona kuma videos ekhuluma wazi wakhuluma ngeshona wayesithi una sugar one sugar does it sugar one sugar does it kusuka bese kusuka esisho ngesintu ukuthi wona siyabopha 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 sibopha konke into vele siyavala wacile khuluma wathi kona teacher dira jetha okuthi ukuthi wona ngesintwini sizathela inhlabathi inonxa usithi uyabona isithwala okuvuthi ukuthela inhlabathi labana asisadle ibele isithwala leso usisilahle. So konke lokhu bakukhuluma naphambilini bekukhulumela into abakwazi ukuthi bazayenza nxa sokufika isikhathi sokhetho. Nango phela ukhetho solufikile, nango sokuqalisa ukubonakala amarethi asephonguwa ngendlela enye emangalisayo, izinto aziqondakazi ukuhamba njani, intengo ziyakhwela ngoba bazama ukuthi benze khonokhwana ababekutsho ukuthi hhayi nxa sesiyafika shaya intambo ngale, sizama make sure ukuthi kona abantu bazazwa ubuhlungu kakhulu babe sebevota ngobuhlungu. So abantu bezimbabwe bona abantu abazakubona khonokho njalo bazavota bekwazi ukuthi hhayi into yangabomo le asiyo nto yokuthi mbetawona siyehlulekile kodwa siyehlulekisiwe ngomumo owenzakalayo.
Abe-Triple-C babachuma bathi lina kuzanu PF yini elithela inhlabathi ngoba liyehluleka ukubusa kuhle lilama policies atshekileyo alimaza umnotho kanti njalo lile corruption enenge inkohlakalo.
Yabona into ekhona ukuthi kodwa akula muntu onormal sinje ezigwanileyo ekhanda lapha ongathi kona kulo muntu ongabusa efaka izinto ezokuthi ukuthwela inhlabathi. Thina yithi phela esisembusweni esikupower. Why would you want to govern ourselves out of power? Siyabe sinukwenzelani into ezasikhipha embusweni. So into zonke sizama ukuthi sizenze, sizenza sizama ukuthi kona impilo zabantu zibe ngcono. Kodwa ngakhonoko phela ukuthi hata abona one, even ku-civil service khonaphana, silabanye abanye abantu khonaphana abakwanisa ukuthengwa bathengeka, abenza ngabomi izinto khonaphana bephambanisa, silabanye futhi abantu nje abayizihwaba nje ababeya nje bezozihlontshela ngoba iZANU-PF is a mass party. Asho pathi yange vayile umuntu sihlala sithi isikhwama esikwala umuntu wonke abanye bayangena kwabantu abekungenela ukuthi bezotshontsha singalandzeleli kwesi sikhathi kwesikhathi kathi sizawulandzelela sokuthulete lento ezinjalo. So babuya abantu ngendlela ezidiyeneyo ukuthi bezongena phakathi labana behlezi ukugaga ongayisiko labanye abakusivu service kwabana sibili.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga leZANU PF Central Committee. Sixoxe njalo lesikhulumeli sebandla leMDC umnumzana Witness Dube yena othi sesifikile isikhathi sokuthi iZANU PF ikhitshwe embusweni. Siqale ngokubuza uDube ukuthi amalungiselelo abo okhetho ahamba kuhle na.
Kuhamba kuhle kubandla lethu leMDC edabeni lwabazosimela kundawana zonkana. Sikhuluma nje wona lomgqibelo ozayo yilo ilanga esikhangelele ukuthi sibe sesiloluhlu olugcweleyo olwabantu abazasimela kundawana zonkana zelizwe. Kobulawayo kuyabe sokufilwa amafomu esehanjiswa khona le ezek emelele ukuthi abhadalwe ngelanga le-nomination court ngezinye izindawo lapha abazabe behambisa khona amaphepha. Esukhangelele ukuthi amalunga azasimela abe ehambisa amaphepha khona le siyahlalela ekhona ngalezeki ukwenzela ukuthi nomination court nxa sihlala kube kuyabhadala nje imali amaphepha esahlolwa kudala. Sizama ukuthi sikwenze masinyane ukwenzela ukuthi sibone mhlawumbe lapho kungaba lezikhexe khona kusenziwa imali phela yonale eningi kakhulu. Imali engange $1,000 imali enzima ukuthi abanye abantu bayithole bazabe befuna usizo ephathini bazabe befuna ukuncediswa lapha nalaphaya. So sizama ukuthi sikwenze masinya ukwenzela ukuthi sibone umuntu okungadinga kakhona uncedo kungaphi.
Kuyiwa kukhetho nje siyabona ukuthi hayi izinto kazimanga kuhle kwezenotho lapho intengo zikhuphuka mihla lamalanga. Ungathini ngalokho?
Kuyatshengisela nje ukuthi ibandla leZANU PF selehlulekile ukubusa ngoba nxa beza kwehlile ukuthi bakuvimbe lokho sisiya ekhethweni ukwenzela ukuthi mhlawumbe njengohulumende okhona bagaye usekelo ngesikhathi sokuya ekhethweni. Kuyatshengisela nje ukuthi akulanto abayenzayo ngezomkhonomi weZimbabwe. Umkhonomi weZimbabwe uko usemahlangeni ukwankomo izalusile lo hulumende wezana uyehluleka nje akulanto azaphinda ayikwanise futhi. Sokukiba abantwana beZimbabwe ukuthi nxa besiyavota bavotelani, bavotela ukuhlala kuhle kumbe bavotela ukuqhubeka bedubeka, bavotela imisebenzi kumbe bavotela ukuqhubeka bengasebenzi, bavotela ukudla kumbe bavotela indlala. Kusobala nje ukuthi hatshi ibandla le ezanu PF libandla elingelamtshayeli okwaziyo ukutshayela ilizwe ngokuqotho.
Umnumzana Witness Dube yisikhulumeli sebandla le MDC. Indodana yoake waba ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mphoko usiqoqoqela ukhululwe inkantolo yeHigh Court kobulawayo izolo ngemali yesibambiso ibail enkulungwane ezingamakhulu amabili zamadola eZimbabwe $200,000. Usiqoqoqela ubedonsa isigwebo seminyaka engamashumi amabili 20 years asetheswe ngumantshi ngemva kokumfumana elecala lokudlwengula umzukulu wakhe owayeleminyaka elishumi lambili 12 years. Amagqwetha kasiqokoqela athi azakhweza amaphepha eHigh Court ephikisa ukufunyanwa kwakhe elecala. Seli kubonile na okusemaphephandabeni. Iphephandaba leChronicle lithi ugatsha lweJudicial Service Commission solukhethe abahluleli beHigh Court abangamashumi amathathu lanhlanu 35 kanye labo mantshi abangamashumi ayisikhombisa lasithupha 76 abazathetha amacala aphathelane lokhetho oluzayo kanye lodlakela olulakho ukuqhamuka phambilini kwalolu khetho. Iphephandaba leHerald lona lithi umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla uzahlangana labasekeli bezanu PF abazavota okwakuqala kukhetho oluzayo. Umhlangano lo uza kwenzelwa eMucheke Stadium eMaswingo. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Salubonani bafowethu, salubonani bafowethu ngezindawo ngezindawo, linjani lonke leyaphila. Ya nyalelalela sonke isikhathi bafowethu, nyalelalela lonke leyakhelayo lapha ku-Studio 7. Nyalizwa liyakhuluma, kodwa into ekhona ukuthi zamani kubambana kakhulu lonke lenama opposite party, bambanani lonke, lochamisa bambanani lonke, mqondisi ngikubamba ukuchayela ihlombe umqondo wakho lo oyenza lani lina kaTimbane lothi wenga. Hayi, nguye uthiwa uJingwenga kumambani lomunye lo waye MDC. La zamuti lisondela ndibambane lizama ukulwisa impilo lilimpewane lonke likhiphele libandlele madoda mana into azihlangani mani bekulana ukudonselana ukudonselana liyabona la mntu uthamisa le masupport amaningi. So zabantu limgcwalise lapho limvotele ama-NP kube ngawakho akhathi amalokhuze namakhansili ibe ngawakho mqondisi abakho amakhansili abaningi belivotelani uthamisa mhlawumbe lingakwanisa ukunqoba lesi sithi elilwa lapho kuphela ngezibe le mpumelelo zamani impilo. Ngiyazi uma uvota afika lingethuli bogogo yikela umqhuqa phela bogogo lani uthiwa lisebuqhuqa sufuzela isayini licele lithi balincedise belisayinele balisayinele ongayisikho befa uxakwe indawo. Bogogo manene kancane ngokuqhuqa mani.
Hey, njani ku-Studio 7. Hayi, into le yasekhaya le ukuthi abantu unkani. So hayi ukhetho lolu ukuthi uma lungaphatha lusiyafika ungabona sibili kungaphumeleli. angcono sibili sijoyine umkhondo kancube ukuthi hayi sokukwanela ngeze sifake izibi ezinjengazo nezo zikamnanga gokwenza amanyara lawo kumele kuphume uma ukwehlula vele andla wangena ngokubhozwela kumele kuphume sibili siyambambisa uncube sibili sibe sonke layinini sikhona.
Yes, Studio 7 linjani, njani. Cela bakithi abantu bakithi laba basiza abantu ngamaweva, laba basiza abantu ngamaweva, bekele ukuba nenhliziyo ezimbi. Bekele ukuba nenhliziyo ezimbi. Badura, badura. Benzela abantu amaweva la ngemali eziphezulu kakhulu, ngemali eziphezulu kakhulu. Hayi, besenza siwa abantu beZimbabwe. Yikho izinto zethu zingasihambeli kahle isikhathi esiningi. Lo muntu ukucharja 650, ukucharja 450, ukucharja 500. Kati ma wangaya muntu ngawa ngaphandle, obuya kubo DRC, khona omunye obuya kwe DRC. Ngathi ngiyakuya fika ngenzela le nto enge-150. Ngamangala kakhulu ukuthi kathi kuyenzakalani ngabantu basekhaya. Asekeleni ukuba le mhobholo abantu beZimbabwe, asekeleni ukuba le mhobholo yethu esizivalele izinto.
Siyabingelela, siyabonga umsebenzi ongaka. Ngithanda uPaula kancane ngibonisa isikhulumeli seZANU-PF okuthiwa nguBillif Gawule othi usupporta ibhili abayifake manje. Isupportwa ngabantu beZANU ngoba baningi bayazi baqilibezela kanjani ama-opposition angabi khona uPhalamende besenzekisala befaka imithetho yabo le abayifakayo. Mina iBillif mali ngakwazi ukuthi khona elikukhulumelayo likhulumela izuzeni kodwa kuyeza lakini uthi libone usizi elilufake kubantu beZimbabwe ngoba laliyasutha ligijima ngeemoto zeZANU lithela upetroli weZANU lihlala emaplazini eZANU alikwazi indleko zokuthi iy'ngane zona ezelithi ziyahlupheka eZimbabwe likwenza umdlalo lina lingabantu beZANU ngoba ngabo laliqiniso ongubaba uhlala eZimbabwe khona ngabe yalubona usizi lweZimbabwe ukuthi abantwana beZimbabwe bangakanani abadliwa zingwenya bebaleke limbuso yeni wona lweZANU besiyadliwa zingwenya bezame ukuza kwele South Africa befike lapha betshiswe ngamathaya libheyile liZANU lisitaqhubeke kunjalo libusa bese libheka usizi elalwenzayo liZANU libulala abantu bemigezi lemathebeleni lisithi wayi bengaboni ngaso linye lani seze lafika manje lakwe-MTC leli ayibhidliza ngabo Douglas Monzora la manje selifuna ukuqedelela ngomthetho lelo ufaka uthi umuntu ongaboni ngaso linye lani kumele vela limfuni liyachobodisa nje limenza intwana.
Studio 7
hayi sehlala phezu kodaba uyabona umthetho lo ofakiwe lo o-patriotic bill wathi lofakwa umnanga kwaneZANU-PF yakhe umthetho lo umthetho ozosayilensa abantu iZANU ifuna ukuriga ama-election ingariga ama-election akula muntu ozaphawuleti kumbe yesizirojiwe lapha kumbe ehlaba umkhosi kwamanye amazwe wahlaba umkhosi kumbe wayenzani yakufaka ejele kumbe usiyayengwa so lo umthetho lo ngokuzosayilensa abantu ukuthi ingaziroga akula muntu ozakukhuluma ingaziyenzeni akula muntu ozakukhuluma ihlale kuphelisa embusweni so umthetho lo madoda hayi kumele ukuthi sibili kuzanywe lonya kodwa iZANU-PF isikhitshwe embusweni le mthetho yale ebolileyo le.
Studio 7 hayi okwaseZimbabwe khona kunzima umkhulumende kasimiti wayengcono kakhulu kulalowo khona uyazi sokuthiwa sokusayina umthetho lokuthiwa yi-patriotic bill lo okuthiwa umthetho ongasafuna ukuthi ukhulume ngegama likamnangagwa kumbe ukusole umkhulumende khathanti vele umuntu uyenza izinto ezinhle ngokusolwa maybe bengifuna bengakusola abantu bezathinti yezinto ezi-right lokhulume kuthiwa angasasolwa angasaphikiswa sokuyi-one party state bese bekhulume phela ukuthi masuku i-one party state akusafunakala amanye amabandla akhankasayo kanti uzakhankasa njani ungakhulumi ngokuthi uhulumende luyehluleki asicala phe ukuthi umuntu uhulumende luyehluleki kanti abantu bakhuluma into abayibonayo eyenzakalayo amadoda sibobe nesiqini la kuba vele nikhitshwe embusweni elilwandla lingcolileni elilwandla leZANU-PF leli.
Wobe kungamazwi abalaleli abasithumele wona nge-WhatsApp. Lawe mlaleli ungasithumela owakho umbiko kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Amazwi alandelayo aveza imbono kahulumende weMelika.
Umhla ka-8 kuNhlangula lelanga lokunanza eziphathelane lolwandle emhlabeni jikelele njalo lithuba lokunazelela ukuthi ulwandle luyasithinta empilweni zethu. Ulwandle lulethela abantu ingxenye yomoya osetshenziswayo emhlabeni jikelele njalo lusekela impilo emhlabeni kanye lezomnotho ngoba luyindlela yokuhambisa impahla labantu. Phose ingxenye yezinanakazana labantu emhlabeni bathembe ulwandle. Ulwandle lusiza yonke impilo emhlabeni, luletha impilo kwizigidi lezigidi zabantu. Sidla inhlanzi eziphuma elwandle, luyasixhumanisa, lusinika ukudla, lulawula ezomkhathi njalo luqakathekile kumihlobo yabantu ehlukeneyo emazweni amaningi wona athembe ulwandle. Akusohaba ukuthi lamuhla ulwandle lubhekane lengozi yokungcoliswa, ukugola inhlanzi okwedlulisa amalawulo, lokubhidlizwa kwendawo zezinanakazana ezihlala kulo. Ukuze kulondolozwe njalo kuvikelwe ulwandle, ilizwe leMelika ngomnyaka odluleyo lwethule isivumelwano se-Ocean Conservation Pledge, sona esilula kutsho isiphathamandla sikahulumende weMelika, uMnumzana Jose Fernandez. Sivumelana ukuthi silondoloze ulwandle oluyisilinganiso sokungamachumi amathathu ekhulwini 30% olungaphansi kweMelika, njalo sikhangelele ukufeza linjongo ngomnyaka ka-2030 ngesikubiza ngokuthi i-30 by 30 pledge. Sisebenza lamanye amazwe lenhlanganiso ukuvikela ulwandle ngamacebo agoqela ukwehlisa ukugola inhlanzi ngaphandle kwemvumo, kutsho uMnumzana Fernandez. Ilanga lokunanza ulwandle emhlabeni lithuba lokuthi abantu behlangane bedinge usekelo lokulondoloza ulwandle njalo balugcine ngendlela efaneleyo, bedinge indlela yokumisa ukungcoliswa kwalo. Sesichiwa isikhathi ukuthi sigezise ulwandle. Silenkinga ngolwandle njalo silomsebenzi omkhulu osilindeleyo. Elemelika lizimisele ukuvikela ulwandle lokudingela umhlaba indawo engcono.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Kolunye njalo udaba oluphathelane leMelika, owake waba ngumongameli waleli lizwe uMnumzana Donald Trump, wazise ukuthi abatshutshisi sebemvulele amacala okuphatha butshapha amaphepha alemfihlo kahulumende ahamba lawo emzini wakhe ekuphumeni kwakhe embusweni eze enqotshwe ngumongameli Joe Biden. UTrump uthi uzamiswa emthethwandaba weMiami eFlorida ngolwesibili. Kumbiko wethu lenkundleni yakhe yokuxhumana eTruth Social, uTrump uthe umsulwa. Uthe uyahlukunyezwa njengohulumende kamongameli Biden. Kusenjalo intuthu embese umkhathi endaweni esifana leWashington kanye leNew York ilokhe ibambile. Abantu bakhuthazwa ukuthi bahlale ezindlini lokugqoka amamaski ukuze bengaphefumuli umoya ongcolileyo. Intuthu le ivela kwele Canada lapho okutsha khona amagusu. Sixoxe lo mongi osebenza eMelika, uMnumzana Ngelethu Mangendebele, yena othi kule ngozi enkulu ebantwini.
Ukutsha lokhu akusoze kuphela kukhathaza abantu abele asima kuphela, kumbe engathi mina abantu abanama-respiratory condition kuphela, even bonke abaphilileyo mina lawe esingakabi lakho khonokho sisengozini enyamangalisayo. Ngizathanda ukuthi ngiqale ngokukhuluma ngento ethiwa yi-ground level ozone. I-ground level ozone yinto engathi mina ebakhona emkhathini nxa kuyikuthi ukutsha lokhu phakathi kwakhona kulama-chemicals amanye angalunganga, izingozi kakhulu. Ama-chemicals lanxa engena esiyemoyeni njengakhona lokhu asefika esefoma into lethiwa yi-ground level ozone. I-ground level ozone ifomeka phakathi kwama-toxins la lama-chemicals lawa in the presence of sunshine. So nxa ilanga lisiba khona khona phana lama-toxinsana sekuhlangana sekufoma into yona le engikhuluma ngayithiwa i-ground level ozone. I-ground level ozone leyo nzwa ngikhuluma ngayo ngiyigcizelela kangaka Nkomo yikuthi yiyo ethi nxa singayihotsha-ke thina anti sifomiwe emkhathini laphana sesisingayihotsha-ke thina lapha izihamba ngomkhandli lowo ongena umoya emaphatshini. Umkhandli lowo uyancipha ngenxa ye-ground level ozone le iyenze lokho kuthiwa yi-inflammation. I-inflammation kutho ukuvuvuka, sekuvuvuka lapha nxa kuvuvuka sekunciphisa umkhandlu womoya. Yiko ke lapho esithwala khona nzima ukuphefumula khona apho. Yiko ke lapho abantu abale asima khona sebethwala nzima ke kakhulu khona apho ngenxa yokuthi ama grounds level ozone le ingaba high le kakhulu. Sekusekubangela ukuthi umkhandlo wanonciphe bona bevele bele asima already sekusiba vele sekusiba ngeyi ingozi enyamangalisayo kakhulu. Then sekusiba ke labanye abantu futhi abavele abalomkhuhlane lowo esibiza sithi thina yiCOPD. iCOPD isithi ukuthi ukuncipha kwendlela leyo eyomoya osokuyinto yabo asebephila ngayo akuseyinto leyo ukuthi iqalise kathe sikumbeni into enje hayi into asevele sebephila ngayo sebephila bele oxygen nje ukuthi umkhandlo waso uvele wancipha kudala sebuya sebehotsha ke nalingozi engikhuluma ngayo sekusiba wesi ke umonakalo wakho labantu sibengedlula kulomhlaba Nkomo.
Abantu bakhuthazwa ukuthi bahlale ezindlini nxa kungela sidingo sokuthi baphume njalo bagqoke ama-mask nxa bephuma phandle. Ungathi kuqakatheke kanganani lokho?
Inkuthazo le Nkomo kubalulekile kakhulu ukuthi abantu bayilandele njengoba sesivele satsho ngaphambilini Nkomo ukuthi i-ground level ozone layer yiyo eyingozi kakhulu ngakho nxa ungafaka imaski awuyihotshi awuyihotshi ke ngathi kumbe ngathi mina ama-chances okuthi ihotshe malutshwane kakhulu ma ufaka imaski lanxa uhlala endlini khona ke Nkomo ngibuye njalo ngikhulume ngeground level leyi i-ground level kwesinye isikhathi ingayekela ukungabi ingayekela ukufomeka emoyeni lapha wona ama-toxins wona ngokwawo la abakhona ngenxa yokuqubuka khona okomoya lowo ongalunganga lowo yabe usuvala indawo zonke njengoba uthile ukuthi usuvalela kubo New York wavala kungekela kubo DC khona ngale ukuvala khona kukhana umoya wona lwana ama-chemicals azingozi kakhulu even i-ground level ozone ingakazibe khona khona ongama-toxins kona kusaphapha emoyeni kona banxa sikuhotsha kuyingozi kakhulu kakhulu emaphathini yethu njengoba ngitshilo kodwa kube yingozi futhi lasemehlweni ngoba amehlo ngenye engathi mina into esemzimbeni wethu very sensitive kakhulu ephatheka kakhulu nzima ngawo la ama-chemicals nxa sekufika khophana emehlweni ke kungabangela sibili ingozi enyamangalisayo kakhulu so singathi thina i-mask kuphela yona yodwa ayengeke sivikele endaweni eziningi kakhulu so ukuhlala endlini njengoba uthilo Nkomo ukuthi ukuhlala endlini kwesinye isikhathi nxa umuntu engafoswanga ukuthi aphume phandle ukuhlala nje endlini kuyamsiza kakhulu ngenxa yokuthi la mehlo akhe akazukuba exposed kakhulu entweni lezi so into eqakathekileyo Nkomo lapha yi-inflammation ukuvuvuka kwendlela leyi eyomoya abathi bena yi-lung inflammation kuyabangela ukuthi umuntu abe lodenda futhi olumangalisayo njalo ahlale ngokhwehlelayo kakhulu so kuyingozi sibili kakhulu khona lokho Nkomo.
Umnumzana Ngelethu Mangendebele ngumongi ovela eZimbabwe osebenza khonapha eMelika. Singene kukhasi lethu leFacebook sikhangele udaba oluhamba phambili kanye lempiko elisithumele yona. Kulo daba lwama-permits abeZimbabwe abase-South Africa ekade esephelelwa isikhathi asephiwe esinye isikhathi njalo asezaphela ngompalakazi ama-permits la ebemele phele ekupheleni kwalinyanga. Ngakho bayakhuluma abantu lapha bajabulile abanengi sibone kulo Busani Pepe uthi yena siyabonga mzansi omuhle. Kuzoba lo noma langa moyo Martha uthi yena iZimbabwe ilizwe shiwa phakathi kwamazwe lawa aphethwe iSouth Africa kuphuma yona kube kuhle iZimbabwe. Then kuzoba lobani laphana kulo Nathaniel Maphani Ncube uthi yena siyabonga South Africa sesizolungisa kahle amaphepha ethu. Yeah, kube njalo Ncube. Kuzoba lo Sipho Maphisa Fiana uthi yena at least sizohamba January sekulama khomane ekhaya. Angazi uFiana lapha obezwileni ukuthi asephela ngompalakazi lawo maphepha yena okhuluma ngoJanuary. Yes, siyabonga ke isihlobo esithandekayo. Sikhangeleke ebezihamba phambili. Ukuwa komnotho kusegudwini kumikhankaso yokhetho amabandla aphikisayo esithi kumele iZANU-PF ikhitshwe embusweni kodwa yona izano isithi intengo yezinto ikhwezwa izitha zayo ezifuna inqotshwe kulolu khetho. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-7:30. Na eyami impela sonto isiqalisile, olivalelisayo ngontungamilinkomo. Litshone kuhle.